sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 11 kuNhlolanja 2025 onkif Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lo umprofethi ngiphela uSwazi ngenkulumo yabo bombshelo obletic kizalawa ama freedom fighter asebenzi sidubhedu ibezithu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi intambo bakahulumende wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo.
Owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena.
Idale lephalamende liqale umsebenzi namhla kungenampawu zokuba kuza kuqhulwa isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo bumemedeka ngamandla kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uqhube umhlangano wedale labaphathi ntambo bakahulumende wakhe ele cabinet owakuqala lonyaka. Waxwayisa abaphathi ntambo laba ukuthi bangaze bephatheke kundaba zenkohlakalo. Uthe kumele basebenze ngobuqotho ukuze bathuthukise impilo yomphakathi futhi bahambise umsebenzi kahulumende ngendlela ehlelekileyo. Zikhona iziphathamandla zikahulumende esezibotshiwe esikhathini esedluleyo ngenxa yokungathembeki. Kodwa imisebenzi yenkohlakalo egoqela ukuntshontshwa kwemnotho yelizwe efana legolide ibiwa ilokhu ibhakhile kuhulumende kaMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Suzan Chirota ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Lo umuntu osewethukile phela uSwazi ngenkulumo yabo bombshelo obletic kizalawa ama-freedom fighter asebesidubhedu kulezinsuku. Siyazi thina ukuthi ogwa sebezimisele ukuthi hhayi kungangcono impilo ziphele sife. Umnangagwa aphume ekuhlalweni yikho abakukhuluma nxathi kukhangele ebulenjini kugcwele ebulenjini. So lo ngumuntu osezilungisa kesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana bakabathumayo bona abahamba behazi imali yonke indawo njengabo othivayo balebala eleshoneni kuthiwa yizigananda. So khonoko vele uthe utshengisa ukuthi hhayi umuntu lwana osengaphansi kosiwazi umuntu lwana usechaye zinkwilingi umuntu osekhuthele ukhozi. Ubekelani ukukhuluma sonke isikhathi sonesi? UMnangagwa ungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngakhayela kathesi amachina ayenza santando kulizwe lethu leli bathatha inotho yethu kodwa yena uMnangagwa kakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hhayi akumangalisi umuntu nje osekhulume ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amahovethi okhuluma ngawo?
Amahovethi lawa ayecabanga ukuthi mbeni uMnangagwa umuntu olezigwanileyo umuntu ozayenza into ezilungileyo ozananzela into esimthuma kathesi uMnangagwa ukuthi wabele ama-war veteran ama-$200. So uyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamemetheki. So khonokho akwenzayo lokhu akuthoye ekuchothoza i-corruption hhayi umuntu nje osekhuthele ukhozi umuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawa kavele enhlizweni yakhe umuntu nje osekhayinde ukuthi bengamhluphumela umbuso.
Umnumzana Swedan Chirota ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Philip Gawule.
Umongameli phela imibiko ayitholayo evela kulaba abe-security ababemtshela ukuthi laphana kunje izinto azihambi, laphana ngani into azihambi ngalolu hlobo ukhuluma nje phezu koludo alwaziyo ukuthi umsebenzi wenkohlakalo usubhasile, usukhule kakhulu, usumemethekile, usufihla kakhulu inhlelo zikahulumende, usubulala umsebenzi kahulumende. Ike sekukhulumela ukuthi ususenziwa yiwo nabana bona bana abaphathi bentambo ingatsha yakhulumende lapha sekusenza khona imisebenzi yenkohlakalo. Usuzakuthola ukuthi ezinye indawo lapho babalwa khona sebebala yiwo sebephakathi, yiwo sebesenza inkohlakalo engaphezu kwamandla ukuthi ngabe zikhangela laba abanye ngaphandle ngapha. Hayi, ngokuncane kwakhona lokhu phathi inkohlakalo enkulu sisenzakala kwabantu. Kuyabe kukhulumela entweni ayibonileyo, ayaziyo umongameli, uyabe ekhuza ezama ukuthi ngendlela zonke ungaba nendlela yini ukuthi abantu bangaguquka ekushiyeniswe nje enkohlakalo ngale eyesesibulalela umnotho wethu.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli ngokwakhe lo mdeni wakhe labo kabamsulwa ungani bayathinteka kundaba zenkohlakalo ikakhulu ekwebiweni kwegolide.
Khona kukuthi abantu bethi umongameli uyathinteka emsebenzini yenkohlakalo. Uyabona Nkomo, umongameli ngomongameli abanakho nxa belobufakazi bakho khonokho, hayi bengama laphana bethi umongameli uyenza umsebenzi wenkohlakalo laphayani, angeke kuvale khonokho. Nxa belobufakazi bezinto ezibambekayo kumele bakukhulume bona ababalakho batho ukuthi umongameli ulemsebenzi yenkohla nabe benakho kubambekayo abalakho. Kodwa kukhona ukuthi ngabeza umongameli uyakhulunyelwa noma yini yonke into. Umongameli yena uvele ngumuntu wokuthi emumeni wakhe noma kade kuyenzakaleni umongameli uyathintheka ezintweni zonke ngoba omunye umuntu olemsebenzi yakhe engcolileyo yenkohlakalo engasondelathelwa nomongameli, umongameli bayamkhulumela noma yini. Abayekeli abantu ukuthi bakhulume and kulilungelo labo ukuthi njalo abantu bakhulume basolele kuba kusolayo.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa esecungweni loTungameli Gomo weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeTransparency International ithi buyamemetheka ubukhohlakalo eZimbabwe. Yethule lokhu kugwalo olujulileyo olwe 2024 Corruption Perception Index oluveza ukuba eleZimbabwe likusibanga sekhulu lamachumi phose ayisithupha 158 phakathi kwamazwe e-Afrika phose amakhulu amabili 180. EleZimbabwe lehle ngokuthathu kulalokhu elalikho khona ngomnyaka ka-2023. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lophathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko uMnumzana Jan van Muswere ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Abaphikisayo bathi akumangalisi okwethulwe inhlanganiso le. Livuliwe namhla idale lePhalamende kungelampawu eziveza ukuba kuza kuqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kule mithetho ezabunjwa kusigaba sedale lePhalamende lesi okuqela owe-Private Voluntary Organization Amendment Bill ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe ngokungabi khona komthetho ozabunjwa oguqula isisekelo sombuso welizwe loNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ukukhela idale leSenate ekucelele ebandla le-CCC elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube.
Sizimisele ukusebenza ama-bills azathebhulwa kithi eSenate. I-PVO bill iyezaphinda ijike futhi ngoba izange itheble kahle kuqala izi theble. So ngiyathemba ukuthi lathi njengama-senators sesizimisele ukuthi sikhangela le PVO bill.
Yes, yabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngaphezu kwe-2028. Lokho asikuboni phela kukhona khonapho ilingane zakhuluma ngakho. Lizakwenzani ngakho?
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi into engekhoyo engakabuyi kithi njengephalamende, engakabuyi kithi officially. So imbuzo le mayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi into engakabuyi kithi. Kodwa asithina njengebandla. Lokho esimile ukuthenini asivumelane lokuguqulwa komthetho sisekelo welizwe.
Yes, yabona ukuthi nxa kupasiswa imithetho khonapho emadale enu ikakhulu idale le-senate ngathi udale le-house of assembly kumele kuhlaliswe kuhluzwe khonokele kumele likuhlolisise kwenziwa njani nxa wasitshela ke ngokuhambo lwangkhona lokuthi umthetho ubunjwa njani.
Hayi, umthetho uyabuya uqala khona kudalelele ele-parliamente sitho ne-house of assembly kuyilo house. Yikho abaqala khona baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini kuye buzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulo mthetho lo onje liwubona njani. Usenzwa yi-committee eyabi responsible. Asithi yi-health committee xa kuyukuthi yi-bill on health. Bazaphuma baye ngaphandle bayebuza umphakathi ukuthi sesifuna ukuthebula umthetho thizeni liwubona njani. Umphakathi ufake la umbono wawo. Yiwumsebenzi we-legislature uyabuza umphakathi bese uphenduka futhi ubuye sebebisa iripoti ukuthi ayesihambile umphakathi wona uthi. Bese kubuya futhi lathi esenate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye kule committee okay. Leyi i-justice and legal affairs omela ihlolisise umthetho obunjwayo yona ingena ngapi khonapho?
Ingena kuyo yonke imithetho bale mvumo ukudla wabacwangisise ukuthi umthetho lo nje obungena nje wena beyi-committee ye-justice ne-legal ne-parliamentary affairs. So kutsho ukuthi bona bagombolozele konke yonke imithetho yibabangani iyabi ngaphansi kwabo beyikhangelisise.
Lo ngunkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhokhela idale le-senate ekubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owakwamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF.
Engangitshoyo ukuthi ngephalamende kule ndlela izinto zonke ezibuya ngayo okuyukubana kufanthi uma kuthi izaba khona laphana kuzaba labantu abayiwo abazathi ukukhuluma ngayo ibisingena laphana ukuthandi badibhethe ngayo. So owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena abantu bakhulume ngayo badibhethe ngayo angiboni ukuthi kule problem laphana. Njengoba satho last time ukuthi ongasuka kube yinkinga ikuthi abantu benze izinto bengalandelanga esingathi isisekelo sombuso. Uma kuthi isisekelo sombuso sine-provision yakho konke abafuna ukuthi bakwenze kulula kakhulu. So ngaleyo ndlela into thina esingayenza ukuthi simelele lelo thuba ezalethwa ngayo iparliament ukuthi sibone ukuthi yona abantu bona ama-members of parliament bayibhasisa kanjani, ngoba lapho kuyabe kuyikulandela umthetho wangikhona ukuthi izinto azenzwe ngendlela enje. Ibandla le-ZANU-PF lingazange liqe ini eminye imithetho ekusekelo sombuso ukuthi uma into enje kufanele ihanjiswe ngendlela enye.
Yes, khonapho-ke nxa ukhuluma Baba Nkomo siyawazi ukuthi kumele kube lo muntu oza kuqalisa khonokho. Kube lokuqala ngaphi? Qale ebantwini,
qala ngaphi? Kufanele kube lo muntu ozawuqalisa ozawufaka laphana ame kube labantu abazasekela ukuthi lokhu kufanele ukuthi kukhulunywe khona ngakho khonapho. Akulankinga, akula problem enje. Ayisho lonani into ukuthi ungaphonge uyisukumela wena uthi mina sengiyenza lokhu lalokhu ungazanga ukuthi kube nomuntu vele onguye esingathiwa kumuva okuqalisayo.
Umnumzana Malaki Nkomo wakuhamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF. Ubexoxa le-Studio 7 esevela Bosi. Sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngokwenzakala empini ephakathi kwe-Russia le-Ukraine ye-Aktivatika ibika ukuba abakubutho lakwele-Ukraine abathunjwa ngele-Russia bakahlanyezwa okumangalisayo endaweni lapho abavalelwa khona. Ele-Moscow kalikakhulumi ngodaba lolu. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amalucatsha awe-Islamic State ahlasele inkamba yamasotsha ePuntland kwele-Somalia abulala abantu abalikhulu walimala njalo abangamathumi ayisithupha 60. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Weziphathelene leMelika, umnumzana Marco Rubio umphathintambo kahulumende weMelika okuhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukuthi uyalusekela uhlelo lwe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFA ngoba lunceda abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. URubio uthi kumele ngokuya kwesikhathi kwehliswe imali yohlelo lolu njengalokho okufiswa nguhulumende kamongameli Donald Trump osanda kuvala ezinye inhlelo emazweni athiyeneyo lakwele Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
Lokho akukhulumayo kuyamangalisa nje njengoba yonke into le iphonga ukuxubana engathi iyamangalisa kuvalwa lokhu kuyekelwe lokhuyana. Okwakhathesi kungathi kuyamangalisa nje ukuthi kathi uthini ngayo le iphepha.
Ye, ngokukhuluma kwakhe uthi kumele ibe khona emazweni athiyeneyo loba nje kuzafunakala ukuthi kuphungulwe izinga layo, kodwa uthi iyanceda abantu sikulokho okumangalisayo ngoba abantu baphiwa amaphilisi lokunye okuthiyeneyo.
Ye, ilungile, ngibona ngathi ilungile sibenxa yesijudalo ngoba abantu bayagula, abantu bazakufa, abantu bayaswela sibili ngoba angithi khona eqinisweni ngabe kuphethwe khonokhu ngohulumende bamazwe wona lawo lapha siza khona.
Ye, nxa sisikhangela kodwa sikhangela le Melika siyakwazi ukuthi vele inhlelo ezinje abantu baziqakathekisa kakhulu kuzwekazi le-Africa lapho sitho lakwele Zimbabwe. Ubona ngazani ukuqhubeka kwako lo uhlelo lolu kungabisa injabulo yini ebantwini beZimbabwe?
Ye, kakhulu ngoba abantu okwakhathesi kumnyama ngithi abantu nxa bekhona phana bethola sithi thina amaphilisi wona la abasizayo babe bengakwazi ukuthi amaphilisi lana avela kuhulumende kumbe avela ngaphi, babe bephonga ukubona onensi kuphela. Nxa bengasatholi amaphilisi lana basehlutshwele lukhulu kakhulu.
Ukuthi-ke ohulumende abafana leZimbabwe kukhona yini abangakwenza ukwenza ukuthi nxa uhlelo lolu lungasuswa kancane kumbe ngithi luphungulwe izinga lalo, kambe ukuthi bengenzani? Unawumbono?
Mbona ngathi bangenza ngoba angithi khona kuvele kumele ukuthi yona i-Ministry of Health ibe le mali, imali yokuthi iziphathele izinhlelo lezi, izithengele la amaphilisi la ngoba amaphilisi akhona lapha athengiswa khona abesesiza asiza abantu khona lapho. Mbona ngathi bangakwenza bafake imali ethile eqondane le Ministry of Health
ukuthi uhulumende kasuze kugcine phaka umthelelwane we-2% owawakufaka kuqala ukuthi ezempilakahle nxa ukuthi uhulumende weZimbabwe edinga imali yenhlelo ezinje.
Angazi-ke lapho, kodwa-ke kuyaswelekaka kusweleka ukuthi kube nomthelo. Angithi kuyakwenziwa ibhajethi ekuqaliseni komnyaka, kufanele ukuthi uMinister of Health akukhangele kusesekhonali kwenzela ukuthi bakufakele imali.
Ye, khona izinto eZimbabwe zingathi le mali yini yokuthi lenze khonokho elo mele kalingekho?
Ila, mina ngibona ngathi ikhona imali eZimbabwe ngoba ngenotho le esilayo ekhona laphana kufanele ukuthi ibe khona imali. Engxenye nje kungabe kufanele ukuthi kukhangele ukuthi izinhlelo lezi ziyaphathwa sibili ngendlela yakhona okufanele ukuthi ziphathwe ngayo.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas ubexoxa leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Wezabatsha, ngalesi sikhathi amazwe omhlaba akugqela leZimbabwe eqhelisa ukusebenza kwe-artificial intelligence kulabatsha abesaba ukuthi lokhu kuzabalethathela imisebenzi. Sixoxe nengcwethi ye-AI lokunye umnumzana Jubilee Mzingayisibanda. Siqale ngokumbuza ngabesaba ukulahlekelwa imisebenzi.
I-artificial intelligence ikubuyile lapho uzosincedisa, ngitsho njalo guqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kwakuse kungena amakhompyutha abantu besesaba nje ukuthi hayi bazareplaceswa ngamakhompyutha ama-computers ama abanyathela imisebenzi, kodwa njengazonke izikhathi nje abantu bayafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqalise ukuyisebenzisa.
Kukhona na abantu abangakwenza ukuze bengalahlekelwa imisebenzi yabo?
Into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha, bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini. Nginganika umzekeliso wokuba umuntu angaqala ukufundela indaba zebo-coding, umuntu enelise ukuprograma, umuntu enelise layo ukuzisa njenza o-data analytics, bonke labo bebekhona abanye abantu abenze o-prompt engineering, ngoba wonke ama-tools akhona la abasebenzisayo abantu abo-ChatGPT, abobanye bani, wonke ama-tools lana alungiswa ngabantu, njalo ethi alungiswa ngabantu abantu bana abalungisayo labo bayahola. So kuba kuhle ukuthi abantu nxa singena kulizo lesikhathi se-artificial intelligence, abantu bebe ngabantu abafunda amanye ama-skills azabancedisa ukuthi benelisa ukuthola umsebenzi kule field yenhlakanipho le-artificial intelligence.
Yona i-artificial intelligence isebenza njani? Isebenza yodwa na?
I-artificial intelligence mele sikhangele as indlela esingakholaborate ngayo le mtshina, not replacement. Iba khona ukuthi isincedise senze imisebenzi yethu masinyane. Unlike kuqala ukuthi umuntu ngimse ngoba uzathi nge-artificial intelligence into ebekumele ubuza yenzela ngalonke uyabe ususenelisa ukuyenza wena ingxenye nge 1 hour kumbe even less than that, kumbe ngxenye 30 minutes. So kumele abantu benanzile ukuthi artificial intelligence ikhona lapho uzosincedisa emsebenzini yethu. So we should focus on collaboration more and not on replacement. Engingathanda futhi ukurecommenda ukuthi abantu kumele befocus on ama-soft skills now. Kumele abantu beqinise ama-skills anjenge-communication, anjengokucabanga like critical thinking, lokuba creative nje. Wonke lingathi le-emotional intelligence, emotional intelligence, uhlakanipha kwemuza ngisho njalo. Ngoba zonke lezi zinto lezi, i-AI ngeke ibe le mizwa enjengomuntu ukuthi umuntu abekwazi ukuthi hayi nxa kunje somuntu phela. So abantu kuqala ukuthi gaba bazifunde nini even more ama-skills anjengalabo emotional intelligence, ngisho le-communication, ngisho le-critical thinking, wonke le-creativity.
Umnumzana Jibuli Mzingaye Sibanda, ingcweti kwezokusetshenziswa kwe-artificial intelligence lokunye esebenza e-Great Zimbabwe University Innovation Hub. Besecingweni loTaboka Ncube we-Studio 7 esemaswingo. Uhlangothi lukahulumente weZimbabwe olubona ngokubuthaniswa kwemali yemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solusebenzisa indizamtshina zama-drones ekuhlolisiseni abacapha umngcele welizwe eBridge. Lokhu kufana lokwenziwa ngele-South Africa. Xoxe ngodaba lolu lomnumzana Nqabuto Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa sikhangele kuhulumeni weSouth Africa njengoba wafaka ama-drone, uminister we-Home Affairs uthi asebenzile kakhulu ngesikhathi sekhefu, kwagwema ukuthi abantu abaningi akade befisa ukungena kwele-South Africa bengena ngendlela ezisemthethweni bakwazile ukuthi bababambe. Kusho lokho ukuthi-ke ama-drones awe-South Africa ayasebenza kakhulu. Ezweni langakithi kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kule mpahla eziningi ezisimaklwayo zisiya eZimbabwe, abantu bebalekela ukubhadala ijuti bahambe emfuleni. Sithemba ukuthi ama-drones lawo angenza njengalokhu kulawenziwa ngawe-South Africa ukuthi abantu abanjalo babanjwe, ukwenza ukuthi wonke umuntu othenga impahla evela ngaphandle kwamazwe angene ngendlela eqondileyo babhadale intela okumele ibhadale.
Kodwa kulabanye abantu phela abathi hayi phela ukuthi sikhumaqhume khonapho asila ama-passport asilani, kumele phela siphohle umngcele. Akunjalo maphela,
abanye batsho njalo. Yikho isikhathi esiningi sicela uhulumeni weZimbabwe ukuthi ayehlise i-passport yeZimbabwe ngoba iyadula, kanti futhi indlela e-South Africa sibona ngani 90 days iba ncane ebantwini abasebenza ukuwoda izinto, ngoba umuntu kuyathi usiyafika uJune i-90 days yakhe isiphele. sibhedlile bese seshule ukuthi uzakwenza njani ebese gcine sehamba egangeni. Cabanga ukuthi thina abantu abahlala khona phana eduzane nxa bezothenga impahla kumele babe lamaphetshana noma izincwadi esingathi ngamapermit okuya bezodi impahla kule South Africa babuyele, futhi lokho kwenza ukuthi abantu bahambe ngendlela esemthethweni ngoba abaningi babe balekele ukuthi ibize 90 days abayithiwa kanye ngomnyaka amalanga angkhona besephelile.
Lo ngumnumzana Ngqabuto Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Okiqoki ngike ngingene ngike ngikhulumelana lamajaha asesilwa la asebophisana. Akula triple C lapho bonke ngamazano wodwa abalwa bodwa abantu laba. UHashman Ncube labo Chabango ngamazano wodwa. Ayalibisana bona bodwa ngoba ngamasela ngamatsotsi izisebenzi zezano sezisilwa zodwa. Yeka babophisane ilokhu zayezano le ifunction yezano izano yodwa le. Thina njengamaZimbabweans njengamacitizens Zimbabwe asinani nabo njalo asikukhangeli sikuzwa nje into nje esenyanyisayo into engalunganga esingelandaba nayo njalo. Abalwe bodwa kabalwisane ababophisane ngoba izisebenzi zezano lezi hayi iZimbabwe hayi iTriple C. Triple C yayilakho lokho u-avocate wakuchiya lokhu ngoba ebona kuna sokungena izisebenzi ezizano zodwa yizo sezisebenza kuleli bandla.
Salibonani, salibonani baphathi, salibonani basakazi ba-Studio 7. Sidlulisa ukubonga umsakazi kesinika kona izindaba zonke nje ezimnandi ezisivuselelayo. Siyabonga, siyabonga kakhulu. Enginesicelo lami ngicela nje ukuze i-odio yami ngibalwa bakithi. Ngizama ukudlulisa lokho. Ngizuhlungu kakhulu abukhulu kakhulu uma ngisizwa kuthiwa uMnangagwa uchothoze uDonald Trump ngento eyenze eSouth Africa. So kusho ukuthi ekuchothozeni kwakhe uzama ukuthini ngoba yena ule mali uphila kamnandi uphila emzini wakhe. Thina sigcwele amaganga sidinga impilo. Yena ubhizi ungezelela uhlupho eZimbabwe ngoba yena ile mali egcwala indlu yakhe. Kodwa abantu bakithi hayi kunzima, kunzima kakhulu lokhu esibhekane lapho esingakwazi lokuthi siyakuthini. Umnankagwa maye ngumuntu omdala ongangani uvula umlomo mpela echothoze ngesimo esikhona eZimbabwe esidalwa nguye futhi.
Studio 7, salibonani, linjani basakazi kanye nabalaleli lonke kwizindalo ezindalapha ekhona. Hayi ilizwe lethu bakithi kunzima, kunzima eZimbabwe, angazi kuyathiwani bakithi. Yiwo abanye abantu bazavusa kuze kuJesu, kodwa eqinisweni bantu bakithi izano akukhulunywa iqiniso, asikhulume iqiniso bantu bakithi, izano ihlulekile. Ihlulekile izano mpela, ihluleke ukuhluleka ngoba bahluleke lokumentena okwathiwa umbuso kaSmith. Izibhedlela zifile namhlanje, mawugulelwa umuntu esesibhedlela akalatshwa kungela mali. Ngikhuluma nje silomfowethu osempilo owalimala kabuhlungu kalatshwa, funeka imali yokuqala. Sibhizi singumdeni sizama ukuhlanganisa leyo mali okuhlanganisa $600. Ningabantu elingalalutho, lingalalo liqala ngaphi lithatha ngaphi, kunzima kabi, kodwa kufanele imali ihlangane before ezalatshwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa namhla uhlelo lwe-Live Talk lalandela uhlelo lwabatha olwezi-connection. Singakehlukane sike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi ntambo bakarhulumente wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo buyamemetheka eZimbabwe. Ake siqhuba lapha udaba lethu namhlanje olubalisayo ngumthombo osithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.